kunjani sibili thina njengebandla lemphakathi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu besadakhi babelwazi udaba lwethu njalo sizikhulumele thina njengebandla udaba lwethu yikho ke sithethele lithuba ukuthi njengoba iSadake ifuna ukuzoyenza umhlangano wayo ngo-August lapha eZimbabwe, kuqakathekile ukuthi lathi siparticipate njengabanye ama-delegates, ngoba siyake sibone ukuthi ama-opposition ama-civic societies kwesinye isikhathi banikezwa ithuba lokuthi bakhulume kuleyo mhlangano. Yingakho lathi njengebandla leMthwakazi Republic Party sifuna ukuthi basinikeze lelo thuba sizikhulumele. Kunjalo sibi u-co-chairperson weMthwakazi Republic Party kunye lo-secretary general wethu u-deputy uBabu Xakaxaka bahambile bafike eBotswana emahofisini eSadake lapho bafike bachiya khona incwadi beyichiyele i-secretariat khonale. Izolo mhlaka 24 May sikhangelele ukuthola impendulo between 7 to 14 days ukuthi sazi ukuthi basivumela yini.
Sizwa kuthiwa izolo lithole incwadi emapholiseni elitshela umana umhlangano kade lifuna ukuwenza eBinga abasoze balivumele baliphe imvumo amapholisa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalolu daba?
Kunjalo sibili eBinga amapholisa asifonela efonela ubaba Mdenda onguye omunye ukhosi wepesoni esitshela ukuthi angeke sisakwazi ukuqhubeka ngerali yethu ebizoba khona namhlanje eBinga. Sazama ukuthi sibuzisise ukuthi kungani siyaliswa ukuthi siphatheke siqhubeke ngaleyo mhlangano wethu. Basitshela bona ukuthi kule security threat, kodwa leyo security threat ayini. Asitshela ukuthi imayelana lani, kodwa ngokuzwa kwethu abeBinga bebevumile ukuthi umhlangano uqhubekele phambili basebefonelwa ngabeWange. AbeWange sebefonelwe ngabeHarare, yibo ababatshele bathi singavunyelwa ukuqhubeka ngaleyo mhlangano. Isikhathi esiningi sijala ukuthwala nzima uma sifuna ukwenza imhlangano yethu e-peaceful njengebandla leMthwakazi Republic Party, kakhulu eMathebeleland North lakoBulawayo. Kodwa eMathebeleland South isikhathi eziningi baya basivumele. Into esimangalisayo ukuthi ibandla lethu selile 10 years likhona, alikazi noma ngosuku olulodwa litholakale lilecala lokwenza i-violence lapho esenzela khona umhlangano. Asikaze senze i-violence njalo akukaze kube lento ehambelana lodlame lapho kuyabe kule mhlangano yethu eMthwakazi Republic Party. Kodwa sibona amapholisi eqhubeka esiyalisa eminye imihlangano yethu lamanye ama-programs yethu esithi kuzoba le-security threat.
Manje lizaqhubeka licela yini imvumo yokwenza imihlangano njengoba kukhanya aliyiphiwa?
Kungaqhubeka kusenzakala lokho, njengebandla silemicabango yokuthi si-approach i-high court, simangalele amapholisa ku-high court, ngoba i-constitution yaseZimbabwe iyasivumela ku-section 59 la ku-60 la ku-61 ukuthi siphatheke kuma-programs e-politics njalo sikhulume lokho esikufunayo. Iyasivumela konke lokho, kodwa-ke i-ZANU-PF kunye lamapholisa yibo abasalisayo ukuthi senze lokho esicabanga ukuthi kufanele ukuthi sikwenze.